Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuMpandula 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abedlula amajumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala beligciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo.
Kunjenje elizweni thina sikahlolwa iplamtu yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisuze libumbe elinye ibandla kulandela ukuthathelwa ibizo leli libandla le-MDCT.
I-MDC Alliance ngeyabantu isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izanu ngokuthanda kwayo, isebenza lengatsha zayo ezabo makhuphe labo monzora.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi umnumzana Nezenjamisa labanye bakhe badlala kubi.
Onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Namafishane ngichaza ukuthi MDC Alliance yinto ye-MDCT.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwesikolo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezikhombisa lamakhulu ayisithupha 7672 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho lonyaka. Phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula amakhulu angamathumi amabili 225 kwaphepha abafika phose inkulungwane ezisithupha 5914. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezijeneyo bathi ngabaliqiniso lokuthi kwenzakalani ezikolo ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwazo. Umavisi Gama usethulela lolokudaba.
Ukhangelelwe ukuthi izikolo zizavulwa ngevikezayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantwana abazaqala ukuya izikolo yilabo abazaloba imihloliso etshiyeneyo ekupheleni komnyaka. Abazali bathi akukhanyi kuhle ukuthi zilungiselele kanganani abantwana lababalisi. Unkosikazi Lydia Maphosa ohlala ePlumtree uthi akwaziwa ukuthi abantwana bazafunda njani kwezinye izikolo ezazisetshenziswa njengama-quarantine centers.
Ngiyazibuza ukuthi njengalapha ePlumtree izikolo esilazo lapha bekuhlala ama-returnee kwi-quarantine begcinwe khona phana.
Unkosikazi Maphosa uthi akwaziwa njalo ukuthi abantwana lababalisi bavikeleke kanganani kumkhuhlane we-COVID-19.
Kunjenje elizweni thina sikahlolwa iplamtu yonke sihlezi khonapha. Abantu abethu labo kabazange bahlolwa. Ukubuyela kwabo esikolo mina angikuboni kuyinto enhle kumbe bevikelekile. Ngoba bayahlangana labanye abavela kwezinye indawo esingakwaziyo ukuthi labo lapha abavela khona kunjani.
Isakhamuzi seLugare eHarare umnumzana Joseph Sibanda uthi bazazama ukubonisana labantwana babo kwezokuvikeleka kumkhuhlane we-COVID-19.
Njengabazali sizazama lathi ukuthi siqongozele abantwana bethu bazivikele ngokuhlala belama-mask njalo lama-sanitizer. Kodwa sithemba njalo lezikolo zilungiselele ziredi ukuthi zincedise lokho. Into nje esikhathazayo ukuthi ukhona yini uzabe khangela ukuthi abantwana bayalandela le mthetho ye-COVID-19.
Abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kulandelwe iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Omunye wabalombono lo ngumnumzana James Masuku ohlala eMthorashanga.
Engikukhangelayo ukuthi ama-PPEs lawo azabe elama-teachers lazabe funeke ebantwaneni besikolo wona azavela la ngaphi. So nxa ngikukhangele hayi ngibonangani kuzoba nzima sibili. Ma kungabazali kutsho ukuthi babe sebefakwe ebunzimeni obunye obuphezu kwaloba balabo.
Umasukuthi akucaci ukuthi uhulumende uzavikela njani abantwana lezifundi kumkhuhlane we-COVID-19.
Masikukhangela konke ngaleyo ndlela ayi asazi. Maybe uhulumende yena njengokuthi ukukhuluma kwakho ukuthi uzavula izikolo uvele ulamacebo ngaphambilini akwaziyo ukuthi uzawabeka in place ukwenzela ukuthi abantwana baphephe ezikolo.
Uhulumende uthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuze abantwana lababalisi kanye labazali bavikelwe kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaqhubekela phambili lisebenzisa ibizo leli loba selizasetshenziswa libandla le-MDCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe kukhetho lwama-by elections oluzayo. UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, uthi uMagubhe labanye bakhe benza lokhu bethuthuzelwa libandla le-ZANU-PF elikhanya lifuna kubuse ibandla elilodwa eZimbabwe. Usimanda uthi abasoze babumbe elinye ibandla elizancintisa kukhetho oluzayo.
I-MDC Alliance ngeyabantu, isuke ebantwini, kasisoze sibe sifuqwa nje izano ngokuthanda kwayo. Isebenza lengatsha zayo ezabo Makhuphe labo Monzora. Ngalokho i-MDC izaqhubekela siya phambili ilwisa njalo ithatha amaqhingathi sisebenzelana nozilo weZimbabwe ukuvikela lokhu okwaphose kwabulala ilizwe ngama-1980s osokusenziwa njalo ngumnumzana uMnangagwa Lochiwelo.
Ye, kodwa ke akusuze kuphambanisa abantu ukuthi kuyabe le-MDC Alliance Kuphe, MDC Alliance Jamisa, kuyabe kuyini khonoko?
Vele kuyinjongo yezanu ukuthi kube njalo, kungasenani thina silethemba lokuthi iba abantu beZimbabwe banokukhalipha okukhulu kakhulu, njalo kabasoze bale lokhu beqhilwa izanu iqamba amanga njalo isebenziswa amandla elizwe ngendlela engayisiyo, sokuzafanele ithathelwe. Ngiyazi ukuthi le region kumbe singathi lamanye amazwe esidlalana lawo aza kuba nokuphatheka okukhulu ngendlela izanu esiphatha ngayo indaba zombusazwe nendaba zohlakela lolu efuna ukuluvusa kwele Zimbabwe kwenzela ukuthi uMnangagwa alelokhu ewobusayo.
Kodwa uMnumzana Khalipani Pugeni, isikhulumeli sikaMagubhe, uthi i-MDC Alliance ngeyabo.
I-MDC Alliance yalonjwa ngubabuTswangirayi ngo-2017 ngemva kokuthi sihleli njenge-National Council ye-MDCT. Ngiyakhumbula yokugcina sayebambe emzini wakho babuTswangirayi, savumelani siyaqala le nto, njalo upresident we-MDCT uzoba ngupresident we-Alliance. Kwase kuthi ngo-February ke ngeshwa uTswangirayi washona, uthe seshonile uChamisa wasethatha ngenkani umbuso we-MDCT ethi umama Makhuphe umuntu wesiNdebele njalo ngumama ngeke afake usiZimbabwe akabuyela emathebhelelenti, otherwise uzomgugrawunda. Bazama ukumtshisela endlela bemtshisela ngakhona lokho bethi akulandebelela ngakusezimbabwe. Indaba igcinise court. Ikhothi yathi umama uKhuphe nguye okumele athathe after uba kuTswangirayi. Now isivumelwane phakathi kwe-MDC ne-MDC Alliance, amaphathiza kwe-MDC Alliance, ukuthi onguye ophethe i-MDCT nguye futhi ophethe i-Alliance. Ngamafishane ke ngichaza ukuthi i-MDC Alliance yinto ye-MDCT. So laba bathi bona basomalunga i-MDCT abakwazi ukuphinda futhi njalo bethi bona yibo abakhokheli babanikazi be-alliance, akwenzeki lokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi kalinasandla kulokhu okwenzakala ku-MDC Alliance. UMnumzana Believe Gawule okubandla leli uthi kuyahlekisa okwenzakala kumabandla e-MDC.
Into yabo ludaka vele, ngathi blame yonke bayisa ku-ZANU-PF bona buthamisa, but into leyi-tips ngangingayikhangela vele ukuhlanganisa idoki lenopi lobulongo lani konke ingcekeza yonke kwengcekeza sile esalelayo kuyinto kwakhona vele akula order vele ngathi vele lokuthola abantu besakhuluma ngawo kade sekuludaka lona yilota ludaka olungacengekiyo into abayifunaka kabayazi lokuthi bakwenzani vele abakwazi ngabantu labana who are driven by greed, who are driven by ukuzilungisela kwabaqonda nendawo kenganani labantu abangakadaba nabantu labakhe kusekugqekeni nje imsebenzi zonke nezezenzakalayo bayazilela bayenzani balwela ukudla balwelani vele abantukunokakhona ukuyathengisa ukuthi abantu laba vele abahlelekanga vele into abayifuna kabayazi njalo they must stop ukubhleni ezanu-PF ngodaka nabo beneyizana.
Igoda elilwela amalungelo kwaZulu uMnumzana Machobana Ncube uthi uThamisa kumele abumbe ibandla elitsha ngoba sebemthwalise amagabha avuzayo.
So kufuze ukuthi lava abathi bona bayi alliance nga beqinisile belesibindi. So kufuze ukuthi babumbe iqembe elitsha abazalipha ivizo elitsha. Nxa kusezakala lo kusho ukuthi kulama ramifications abakhona. Ngoba a number of abantu babo bama MPs bama senators lokho bekhona bama councillors nxa bebumba iqembu elitsha kusho ukuthi bafuza ukuthi either ba withdraw laba bantu baba recall from parliament or babachiye laba bantu bekhona ngale okulengozi yokuthi bangasala bekhona ngale bayagcina behambe lothokozani khulu but at the end of the day abantu base Zimbabwe yibo abaza yenza i-decision e-final ngo-2023 ukuthi bona bafuna ukulandela uMakhupe kumbe bafuna ukulandela oChamisa labanye bakhe. Kodwa ukuthi kwenzakale lokho kusho ukuthi nxa uMakhupe esetheke over i-alliance so kufuze ukuthi laba balungise iparty entsha baqale phansi.
Kukhanya lo ukuthi amabandla la azalwisana kakhulu ngokusebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kusenjalo kulabanye abantu abathi sokumele uMnumzana Nelson Chamisa abumbe elinye ibandla kulokuthi asebenzise umanyano we-MDC Alliance. Ubathabile Masuku usethulela lolodaba.
Omunye wabalombono lo unkosikazi Janet Zulu.
Mina ngibona engani ukuqondile vele ukuthi uChamisa nxa efuna ukuzikhipha kungxabangxoza le khona avela shiyane lebizo lele lithi MDC vele azifomele eyakhe iparty ngelinye ibizo. Abantu bayakwazi ukuthi bona vele bafuna bani. So nxa kuyindaba yebizo angibona ukuthi ngamisa ukuthi uChamisa anqobe kukhetho nxa abantu bevele befuna yena.
Lokho kusekelwa uMnumzana Nhlanhla Mkhwananzi wathi abantu bayakwazi okumele bakuvotele ngakho okwenziwa nguMakhupe akusoze kubaphambanise.
Abantu bayakwazi abakudingayo la ngoba ingatshintshi be-MDC Alliance kufakwe enye iparty kumbe ezavela kumbe engikhona izafakwa abantu bazavotela yona leyo ngoba bevele bengasayifuni yona leyo MDC Alliance yona leyo esingenileyo. Wesi njengakhonapha kobulawayo i-MDC Alliance ngokufakwa kwabo abantu abavele bengasoba balapha kobulawayo kuvele kwayipha esinye isithunzi esibi kakhulu.
UMnumzana Harold Fuyane laye ohlala kobulawayo uthi ukuxokozela lokhu kuzanceda ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Asazi ukuthi kuyohamba kanjani kuma-by-elections lawa. Ngibona ngathi into ezenzekayo ukuthi abantu abavotayo bazadideka ingqondo ngoba iqula likaKhupe lizakukontesta ezi-MDC Alliance. Solungezi bengazwanani la maqula e-MDC Alliance banikeza ithuba ibandla elibusayo njalo elibambeneyo lezanu PF ukuthi liziwinele kalula.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi okwenziwa ngamabandla e-MDC kuveza ukuthi abezombangazwe kabalandaba lozulu.
Lokho kuyatshengisa ukubana ezombusazwe eZimbabwe inhlekisa sibili. Kodwa mina engibona kumqoka yikuthi amabandla ombusazwe wonke nje awathathi abantu bakobulawayo seriously. Ama-candidates abafakayo sobantu abale-track record yokumela lokusebenzela ubulawayo. Inkinga yethu kobulawayo yikuthi abaningi abakhethwayo kumbe abafakwa ngamabandla ombusazwe la amakhulu ngabantu abangameli ubulawayo. Sibazwa kuphela nxa kulokhetho kale sizize bazwa nxa sokule by election.
UMakhupe wathola amavoti ayingcosana ngomnyaka ka-2018 kukhetho lukamongameli kwathi uChamisa wavotelwa ngabedlula izigidi ezimbili. Akwaziwa okuza kwenzakala kukhetho lwama-by elections aza kwenziwa lonyaka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ukhanya ezimisele ukukhetha umahluli wedala le-Supreme Court ozangena esikhundleni sikamoyi uRuth Ginsburg obhubhe ngolwesihlanu. Ukhanya engani uTrump uzakhetha u-Amy Coney Barrett oweChicago loba nje abakubandla lamademokrasi besithi akumelanga akhethe ozangena kusikhundla lesi kungakenziwa ukhetho ngolwezi. abakubandla lama Republicans bangavimba owayengumongameli umnumzana Barack Obama uba akhethe uzangena kudalela Supreme Court besithi kuzaphumazamisa ukhetho. Kodwa okwamanje kukhanya bengasalandeli isinqumo lesi abasenza edalela Senate. Kuqakathekile kakhulu ukuba ibandla leli libe labantu lalo kudaleleli. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokuqakatheka kwesizwe sikamthokazi. Silobaba umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, kanye lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Kuyasiphoqa vele ukuthi siliphile isiko lethu. Ungakhathalekile ukuthi omathelwane bathi.
Ye, wathi siye kubaba uMagonya.
Abantu abawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngesizwe sohlanga, kuthiwe kule nkosi yamakhumalo. Njalo lawo amakhumalo, mabawuyeke umkhuba wokuthi nxa kukhulunywa ngenkosi yesizwe sohlanga, bebe bekhuluma ngenkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi, hayi inkosi yamakhumalo. Sikhuluma ngenkosi yesizwe, isizwe sabethwakazi. So into yokuqala engithanda ukuthi ngidlalele ngayo inkulumo yami o impendulo yami embuzweni wakho ngoba mthembu ekuthini kuqakatheka kanganani ukuthi sibe lenkosi. Obesibili engiza kutsho yilokho, kumbe abantu bayafuna kabafuni, sizahlala isihlalo sayo ngoba mthembu. Awukhathalekile ukuthi uhulumende eMpumalanga ngabe sithini, kumbe abanye abantu bengabe bezama ukuthi besidabule phakathi isizwe sohlanga, kodwa kukhona nango amaseko lesidlalelo okwaba khona kusukela ngo-1991 kuzofika ku-1997 kuza kuba nzima mthembo ukuthi kube lo muntu oza kuthukulula okwakutshwayo ngaliyani mini. Inkosi yohlanga izosihlala isihlalo sayo, engizosihlala mina lawe sisaphile, ngoba mina lawe yebo yena singabantu kungela hulumende, singabantu inkosi ngekho. Kodwa kukhona okunye okuthile okuyikhona okusenza sibe ngabantu abehlukileyo kwezinye izizwe. And uphawu lwethu lokuqala yindlela esiphila ngayo, yindlela esethembeka ngayo, yindlela esiziphenya ngayo, yindlela esinakekelana ngayo njengabantu, njengesizwe sohlanga, njengamahlabezulu, njengamaNdebele, amaNdebele kamambo akamzilikazi lakwehla.
Khumalo, nxa sikhangele sibili abantu babuza lapho ukuthi inkosi yona izabuyela nini, izahamba nini kule Zimbabwe, yenza umsebenzi wayo khona ngale.
Ubukhosi abulwi lo muntu, ubukhosi abubali bantu ukuthi laba bathathu laba bangaki. Ubukhosi lobu buzadinga labathwa, abathwa ukuthi abakhona letsholotsho esigodi masihle loba bebathathu ukuthi labo kwaziwe ukuthi yini into ebahluphayo empilweni ukuze impilo yabo ibe ngcono. Ubukhosi abuzanga deliza lutho, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Laba balovalo angazi balovalo lwani, kodwa ubukhosi abuzanga kulwa lo muntu, ubukhosi buze kwenza impilo zabantu zibe ngcono. Yikho ke ukuthi abanye bezibabafuni bayazihlupha njengoba akulandlela abazavimba ngapho emthembu. Ayikho indlela abazavimba, kuzaqhubeka kwenzeke.
Yes, so ngasikhangela sibili ubukhosi bungaguqula njani impilo yabantu njengoba abantu bayakhuluma lapha besithi inkosi lokhu ihlala khona ngale Johannesburg.
Ukuthi abantu bangasizakala njani? Usokuqalile vele mthembu. Abantu nje abavula amehlo nje isikhashana bazabona umahluko usiba khona. Hayi ukuthi kulula mthembu, akulula. Kodwa ke amacebo le ndlela lokuyagijija ukuthi kwenziwe impilo zabantu zibe ngcono, abantu abavula amehlo babone bazabona kusenzeka. Loba inkosi ingakayifika ekhaya, ngoba phela bayalala babahlele ezihlalweni, kodwa impilo zabantu ziyaqala nje ukuntshitsha kancane kancane, kungeke kwenzeke nje vu.
Hayi ke uhlelo lolu luma lapha okwalamhlanje. Sithathele ithuba ukuthi sibonge umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo, lo mnumzana Ngqondobazi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa loLinda Mpofu oyenhlanganiso ye Community Youth Development Trust sixoxa ngohlelo abalusanda ukugqiba olumayelana ngokufundisa intsha elizweni ngesekelo sombuso. Mampofu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lolo.
Besilo hlelo lwethu olwe road show lapho ekade sifundisa khona ulutsha ngesisekelo sombuso selizwe besikhangelele kakhulu amalungelo okuthi i bill of rights siphinde sikhangele kakhulu lamalungelo olutsha sinanzelela ukuthi ontanga basasilela kakhulu ekwazini ngesisekelo sombuso
kuyinokwenza ukuthi liqale lolu hlelo
sikhathi esiningi nxa sise ezigabeni kumbe ezabelweni sisenza ama activities ethu ama meeting ethu sinanzelele ukuthi ontanga isisekelo sombuso abasazi so sasisinanzelela ukuthi nxa ontanga bengazi isisekelo sombuso wabo kukutsho vele akulalutho abangalwenza o akulalutho sibili abangafaka isandla bethi hayi lokhu lilungelo lethu ngoba babe ngakwazi so sasisithi ngcono thina sibe lohlelo lapho esizazama khona ukuncedisana sifundisana labontanga ukuthi isisekelo sombuso kanti siqukethe aphi amalungelo ikakhulu akhangelane lokuthuthuka kwabatsha
njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu bahlangane ngobunengi babo phansi kohlelo lwe-lockdown luphathe njani uhlelo lolu
kuma roadshows ethu into esiyenzileyo ukuthi besingavumi ukuthi kube le gathering ekade sikwenza ukuthi besihamba besibhoda besingani so njengokuthi ebate bridge so sisukele emagrosso okuthiwa kukombetsi sihamba si-announce ukuthi utshaywe izingoma mayelana lamalungelo sinanzelele ukuthi nxa si-announce ngalokho okuthiwa i-loudspeaker lo hleze endlini uyezwa lohambayo uyezwa besisithi nje singafika endaweni sibe just for 5 minutes and phakathi kwemilayezo yethu ekade sisibalayo besiphinda futhi sikhulume ngokuqakatheka kokulandela ongasivikela emkhuhlaneni we-COVID-19
njengoba uhlelo lolu selifikile emaphethelweni lizaqhubekela phambili na lifundisa intsha elizweni mayelana ngesekelo sombuso
mina njengenhlanganiso sibona kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili sifundisa ulutsha ngesisekelo sombuso sinama WhatsApp group lapho esifaka khona i-information yona leyi esisekelo sombuso so sizabe silokho esiqhubekela phambili
abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngenhlanganiso yenu banganixhuma njani
siyatholakala kuma-social media platforms achiyechiyeneyo ku-Facebook sitholakala ku-CYDT Math South la ku-Twitter njalo it's at CYDT Math South
isikhathi yiso sesidliwe ngumankoyi sithanda ukubonga uMampofu ngokungena kuhlelo Bona lokho namhla lingakhohlwa ukuthi sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hove sike sidede kancane sinikelele isiqetsha uNtukamele Nkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtukamele Nkomo Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele uSambuleli chapter ka-21 iverse ka-5. Ithi yona, kwatsho lo ohlezi phezu kwesihlalo, wathi yena, khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha. Wasesithi kimi, bhala phansi la mazwi ami ngenxa yokuthi aliqiniso njalo athembekile. Ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi siphila phakathi kwesikhathi esinzima esiletha ukudangala. Nxa singena kusibanga esinjalo, kulula ukulahla ithemba. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi sibe lethemba. Siyananzelela ukuthi uJohane lapha ebhala kuchapter ka-21 wayesithena, ngibone umhlaba omutsha lezulu elitsha. Lwana umhlaba omdala lezulu elidala kwasokwedlule, lolwandle lungasekho. Manje kuba nzima ukuthi ube lethemba nxa udlula phakathi kwesikhathi esinzima. Ngikhumbula uDavida esithi yena, inkosi ngumalusi wami, angiyikwesaba lutho. Kutsho ukuthi nxa uNkulunkulu esithi ekhuluma lathi lapha sihlangana laye kusambulelo, ekhuluma ekugcineni esithi, khangela ngenza zonke izinto zibe zintsha, kutsho ukuthi ngumutsho oletha ithemba. Emuntwini ophila lapha emhlabeni, sidlula phakathi kwe-COVID, sidlula phakathi kwesikhathi abantu belahlekelwa imisebenzi, sidlula phakathi kwesikhathi okokuthi umuntu uyakhangela ngekhaya ebona ukuthi akula kudla akulani, uyabe usucabanga ukuthi impilo yami le izatshintsha yini. Kodwa uNkulunkulu uyasithembisa lapho ukuthi uyenza yena izinto zibe zintsha, ubuhlungu konke kuzayidlula. Ye, lapha wayekhuluma ngesikhathi sesisezulwini, kodwa ngifuna ukuthi sikhangele ukuthi uNkulunkulu usithembisa kuJohn chapter 10 iverse ka-10, usithembisa impilo ephuphumayo siseselapha emhlabeni. Njalo siyakwazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi lona, wethembekile uNkulunkulu, liyeza ilanga elitsha, sizajabula sithokozekile lona, ngoba uNkulunkulu uyabe setshintshile isimo sethu. Ilizwi likaNkulunkulu liyakhuluma lithi, uDavid ekhuluma kumahubuthi yena, nelanga lapho uNkulunkulu esikhulula khona ebugqilini kwakungani siyaphupha. So lakho kunjalo, lapho uNkulunkulu azaguqula khona isimo sakho ekukhulule ebugqilini, kuza ngani uyaphupha, ngoba lelo langa liyeza. Lapho uNkulunkulu ilizwi lela limemezayo kuJohane chapter ka-21 esithi, khangela bheka ngenza yonke into ibentsha, uzathi ngalelo langa la ubona ukuthi hawu, kambe shuwa yonke into isitshintshile, isimo sami sesitshintshile, ukudubeka kwami sokuphelile, inyembezi zami zonke uNkulunkulu usezisule. Ngikhumbula ukuthi kwezinye isikhathi uSathane uyasijikela phakathi kwezilwane, uNkulunkulu uyavala leyo mlomo. Uyasijikela phakathi komlilo, uNkulunkulu uyavala ukuba ilangabi lingasishisi, ngenxa yokuthi wethembekile njalo uzayenza yonke into ibentsha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho mlaleli wami, ufuna ukukhulumisana lawe sesigqiba, ungalahli ithemba. Ungabe kulombono uNkulunkulu akunikayo kona, ungabe udlula phakathi kwesikhathi esinzima, uNkulunkulu uthi yena, liyeza ilanga elitsha. Kuthazeka ngalawo mazwi, ube kwazi ukuthi lokho ohamba phakathi kwakho kuyaphela. Inkosi ikubusisa, sithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ozwa ukudangala, obesefuna ukuthi ayekele impilo. Siyathandaza ukuba uNkulunkulu wami ungenele imimo yonke ehlukeneyo, bebekwazi ukuthi wena uyinkosi ephilayo elamandla, njalo ngokwanisa ukudala ilanga elitsha empilweni zabantu. Nkulunkulu wami, hlangana labo batshintshe impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulabantu abedlula amajumi amabili 25 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kalisoze libumbe elinye kulandela ukuthathwa kwebizo labo libandla le-MDCT. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje, oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.